Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngokugqibelo mhla ka-22 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangane lenhlanganiso yeMathebeleland Collective kobulawayo kanye lekhansil yaleli dolobho becubungula okuhluphayo kulindawo.
Le aso dialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso udaba lelombhuxazi wegugurawundi abaluthathi serious. Last week nje omnye uminista uMtswanga Monica ukhulumele eceleni ethethisi Robert Ndlovu esithi uyi minority, righteous minority.
Ibandla le-MDCT lithi umkhokheli walo uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela iPhalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe, njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso yeZAC.
Iqiniso umama uKhuphe uyavuyela ePhalamende, uzokwazi ukuthi nguye ozikhokhelayo eqembini lethu. Ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona ePhalamende, asikhokhele nasePhalamende, sikwazi ukuthi sichallenge igovernment.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi abantu asebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwalo umnyaka sebefika phose inkulungwane eziyisithupha 5815, njalo selabulala abalikhulu lamachumi amahlanu lambili 152. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abangamachumi ayisikhombisa elizweni betholakale belaleli gcikwane izolo, njalo kwatshona oyedwa. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili lambili 22.9 million asebahlaselwa ileli gcikwane, labulala abedlula amakhulu azinkulungwane eziyisithiyangalombili 800.2000. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangene lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Collective kobulawayo, lapho kuhlafunwe ukukhathazayo kulesi isigaba ukugoqela udaba lwegugurawundi, ukungcwatshwa kutshaya kwababhubha ngalesi isikhathi, kanye lokusiza abangalencwadi zobuzalo ezama-birth certificates ngenxa yalolu daba. Uphinde wahlangana njalo lekhansili yedolobho lakobulawayo, lapho kuhlafunwe khona udaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ezinye inhlanganiso ezazikumanyano lo zaseziphuma zithi uhulumende ulutshaya indiva udaba lwegugurawundi. Omunye wabo ngumnumzana Domisani Nkomo olwela ilungelo loluntu othi udanile ebona umfanekiso wakhe omnyaka odluleyo baze behlangane loMongameli Mnangagwa ulokhu usetshenziswa lanxa sewaphuma kulo umanyano.
Sengibone impikitsha eyakudala ngoba abantu bangikhona basenza ngazani impikitsha yalo nyaka ekuhlangana lo president uMnangagwa. Ngibona lokhu kwenziwe ngabomo ngabantu abafuna ukungcolisa lokungcolisa lokugcona abanye bethu. Ngikhulumela lapha ama organization angafika 15 ama credible organizations athenjiwe lapha eMathebeleland.
Okuyiso isizathu esimqoka isenza ukuthi inhlanganiso yakho mhlawumbe lezinye ziphume kulo umanyano weMathebeleland Collective kuyini? Lisolani ngokuthi lamhlanje nje bebehlangene kuyini elingakuthembiyo ngabo ukuthi bengaphuma lesi sombululo kudaba lwegugurawundi lezinye ezikhathaza isigaba seMandebele?
Sabona ukubana kuxoxisana lo hulumende njengeMathebeleland Collective ngaleso sikhathi kwakungancedi, ngoba uhulumende nje kumbe singathi izana uPF idinga indlela yokubana isebenzise abantu. So isisebenzisa khonaphana lakhathesi lokhu isebenzisa abantu. Ingasikhangele nje khathesi abantu bayathunjwa, bayanyamalala, abanye basemajele. Indaba yegugurawundi lei lakhathesa kula lithosulenje ngodaba lekugrawundi ngoba vele abantu abafeza igugrawundi kusukela upresident ngokwakhe le aso dialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso ngoba nxa sikhangela izenzo zwahulumende kutshengisela ukubana haji udaba lelo mbhuqazi wegugrawundi akula lutho asabelenzile abaluthathi serious. Last week nje omnye minister uMtswanga Monica ukhulumela eceleni ethethisi Robert Ndlovu esithi uyi minority, righteous minority, etshengisela okudelela, etshengisela umbono wegugrawundi okhangelela abantu abavela emathebe. Lokhu kuyatshengisela ukubana hayi abakho serious. Ngabe uxotshiwe nje uMonica yenalo ngodaba lonalobo ngoba ezinye indawo abantu abakhuluma kubi ngamajuda esithi anti-Semitism labangavumi ukubana umbhuqazi wamajuda wabakhona bayaxotshwa kwezinye indawo. Uhulumende nxa eserious ngabe uMtswanga lo waxotshwa njalo ngabe baserious ngabe sekule mpumela ngabe sekule outreach i-truth telling yokuthi kwahamba njani kugugrawundi e-independent akhona ukuthi sibe lamaganyana ayi-4 lembuzi eziyi-2 zisithi zizakhuluma iqiniso ngokuthi imbuzi zabulawa kanjani ngamaganyane kumbe ngamakhanka kusobala ukubana kuzaphuma ini story sesamaganyane ukubana yiwo angabanqobi. So hayi ngokubona kwethu sabona singasuthiseki ngohlelo lokuxoxisana lolu ngoba uhulumende kakho serious ngodaba legugrawundi.
Lo ngumnumzana Domisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu, sixoxela ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala umiswe phambi kwedale likamantshi namhla esetheswa icala lokukhuthaza uDlakela kulandela ukuhlelwa kokutshengisela ekupheleni kwenyanga edluleyo. Ubotshwe izolo ngemva kokudingwa ngamapholisa okwesikhathi eside njalo kulokudonselana phakathi kwamalunga e-MDC ukuthi ngubani okhombele amapholisa lapho abecatshe khona. Kusenjalo imuli yesinye isiphathamandla saleli bandla isitholakale esibhubhile izolo umnumzana Lovender Chiwaya itshele iStudio 7 ukuthi ayithokoze ngokuthi amapholisa awayinikeza isidombo sakhe kulandela ukuhlolwa kwaso esibhedlela seCaroy ngoba bafuna ukuyamfihla eHarare. Kulokhu kungakacaci ukuthi wabulawa ukuthi wafa njani kodwa ibandla lakhe licabangela uhulumende. Kulandela ukukhonona kwamalunga ebandla le-MDC athi ayathunjwa njalo ehlukuluzwe kukanti abotshwa mahlayana ngohulumende, ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi okunye akusiqiniso.
Indaba yokuthumba le isihluphile kakhulu kodwa mina ngifuna ukuthi ngifake i-challenge encane. Kulezi nsuku sila indoda yi-social media, silama-smartphones lawa. Nxa yena lo muntu ocatshile ekwazi ukuthi ufuna ukuzothunjwa kumbe ufuna ukuhamba njani, yindaba engasithi apha izinto zakhe kuhle kube lo bufakazi obugcwele sibone ngubani omlandayo, umlanda ngaliphi, kube labanye abantu abaplantiweyo phela bethatha ama-videos lawa sikubone khona kwana sibone uthithwe ngubani, uhambe njani ngesikhathi bani kwathini. Ngoba waye ngisitsho njalo ngifuna ukuzwisise kuhle. Akula hulumende opheleleyo ongafuna umuntu abeloku ethumba abantu esezinto ezinjalo so ezimngcolisayo yena efuna ukubusa. You can't do that. So kukhona ukutshaya amanzi labana. Into eyenziwa ngamanye amazwe leyo eyokuthi bathethe isitori esisodwa one side behluleke njani ukuthi benze njengalokho okwenziwe ngubaba uRamaphosa weSouth Africa wathumela abantu ukuthi bezozwisisa ukuthi uhamba njani. Akula ngisho one embassy esike yaphuma yathi uhulumende kanti sicela ukuze ukuthi lapho uhamba njani, but instead baphuma lama solidarity speech lama statement ukuthi bona becondeme uhulumende walapha eZimbabwe. Uyikho laphela lapho kucina kutana mhlawumbe yiyo phela i-regime change agenda leyo.
Sibonile njalo umphathi ntambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe mnumzana Sibusiso Moyo esithi akula nkinga eZimbabwe, abantu abatsho njalo ngabafuna nje ukuthi bethole inzuzo ngakho.
IZimbabwe njengamazwe wonke silazo inkinga lapha lalaphana kodwa ngiyabona into ebishiwo ngumnumzana ophede indambo yokudlela lamanye amazwe ikuthi into siyenziwa ngabanye abantu lapha sebesenza engani kuthiwa kumbethwa sokubhebha lapha kusahlaleki. Kukanti ke hayi noma sisebuhlungwini noma umkhono omungamanga kuhle noma iCovid isitshaya kodwa ngendlela esifaka ngakho ngabanye abantu yilokwana esikuthi kona sokule agenda ethize akulanto enkulu ebengehlile ukuthi kona sihlalelisane phansi sikhulumisane. And mina ngiyazonda ukuthi kona into lezi ungazikhangela kanenginengi abantu abavela ngale phesheya kwaShangani yibo abafakwa kakhulu kuivini uma-social media, yibo abafakelwa ama-hashtag kade abangapha ke niwayi bengenzwa into efana nayo naleyo. Uhle ubona ukuthi hayi vele into yangibona asiyo nto esinsiye. Ngiyakhumbula thina silabantwana amantombazane ekhadibake abachayayo bahlumeze amapholisa akuzange kube lama-hashtag wonke lawo. Bakhona amanye abantwana ababenzwa lokhu lalokhu kunapha azange sibone ama-hashtag wonke lawo kodwa laba amadoda amabili athe kwaba le problem yabo lapha ama-hashtag sekugcwele ilizwe lonke sokuze kungenela indawo amazwe amanye avela kathana kutheni abanye abantu bazuza imali ngendlela ezinjalo kuyinto embi yona leyo.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-MDCT seligcizelele ukuthi ngempela umkhokheli walo unkosazana Thokozani Khube ukhangelelwe ukuphindela edale lephalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ebona ngokuqhutshwa kokhetho. Okuningi ngalolu daba asibuzweni kwingxoxo lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khalipani Phugeni yena okhangelelwe ukuba lilunga ledale le-Senate.
Iqiniso umama Khube uyabuyela ePhalamende uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu. Ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona ePhalamende asikhokhele nasePhalamende sikwazi ukuthi sichallenge igovernment ukuthi kukho konke kwenzayo ikwenzele abantu ukuthi kukho konke ama-policies nemithetho eyenzakalayo ePhalamende ke siyabe senza nemithetho lapho senze imithetho ezophathisa abantu njengoba abantu bethwele nzima kangaka ukuthi impilo zabo zibe ngcono besokuthi lokho abakwenzayo bona njengoba kube ababusayo sineke sure ukuthi babusa nje babusa ngokusemthethweni. Ngempela uzobe khona umama Khube nabanye ke abayi-14 abafakiwe.
Lilokhu lilandela isinqumo somthethwandaba na njalo libona ingani bakhona abaningi abazaphikisa ukuba khona kwenu kumadale lawo njengalokho kukhulunywa inhlanganiso yeZEC ukuthi balelungelo lokwenza njalo ukumbi hayi libona ingani wonke umuntu nje uyazwisisa ukuthi ngempela kufanele kube namalunga ebandla lakho angena kulawa madale.
Yebo msakazi, lento yenzeka nje ngenxa yejudgment eyaphumayo. Kwase kuthi laba bathi bona bazihlanganisi nejudgment base beyazixotha ke ngoba le constitution into abakwazi ukuqhubeka bemele ibandla lethu ePhalamende kanti abasengabe ibandla lethu. So yebo sihamba nje silandela umthetho owakhutshwa iSupreme Court. Hayi laba bafuna ukuthi bafake izincwadi abathi hayi akumelanga ukuthi ngabe kuyenzeka banayo imvumo. Ngoba phela it's a free country angithi. So uZEC naye uzothatha bese ebheka ukuthi how insolo lezi abanazo zivalid noma zikho valid. So uma ngabe zivalid then uZEC sezocela futhi ibandla lethu ukuthi iphinde lifake abanye abantu. Kodwa mazingekho valid hayi bazozibuka nje bese beyatsho ukuthi hayi insolo zenu lezi azikho valid bazibeka eceleni uhlelo bese luyaqhubeka. Nginethemba ke hayi akekho umuntu phakathi kwethu ongakwazi ukuthi amiswe ngensolo evalid ngokomthetho akulanto ongayisola ngeprocess yonke le eyenzakalayo. Ngiyabonga msakazi.
Lowo ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Ukuze ubone amagama alabo abazaba ngamalunga edale le-Senate lele-Phalamende abalitshumi lanhlanu usivakatshele kukhasi lethu le-Facebook uVOA Ndebele.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela.
Inkokheli zomdabu ezansi emaNdebeleni sezithethe amanyathelo okuvimbela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokukhuthaza labo abachapha ingcwele ngokungekho emthethweni bevela phetsheya ukuthi beqale bezivika emapholiseni kumbe kwabezempila kahle bengakemukelwa emakhaya. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iningi labahlaselwe ligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emaNdebeleni izizalwane zeZimbabwe ezivelele emazweni angabomakhelwane abalisayele South Africa leleBotswana. Kodwa sekuthiye iningi lezakhamizi kulesi sabelo zidlele evalweni yikuthi iningi labantu ababo abaphetheya bachapha ingcwele ngokungekho emthethweni okulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus emakhaya. Unkosikazi Gladys Manalamoyo obona ngezempilakahle esigabeni sebuvuma eGwanda South uthi ukhathazekile ngalabo abangena elizweni ngokungekho emthethweni.
Ngikhuluma ngomuntu ovele South Africa. Abantu bayafohla babuye bevele South Africa babuye bahlale la. Abantu abanjengabona labo bathiwani ngoba siyakwazi ukuthi vele COVID-19 ngale South Africa inenye ikhona iyaphila.
Umnomzana Mkhululi Ndlovu oyisakhamuzi ePayi uthe esigabeni sabo sebehlala bevula amehlo beqaphele labo abavelela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Okwenzakalayo ebantwini labo ababe bengela zincwadi siyaba sibacile ukuthi bayireporta emapholisini.
Izizalwane zakulele eziphindelela izweni zivela kwamanye amazwe ngokusemthethweni zahanjiswa kuma-quarantine centers lazo bezivaleka zikhala ngephango. Umnumzana Nathaniel Moyo ongusobhukwenti bevillage esinayo kwad 18 eGwanda South uthi okunokudala ukuthi abantu bebaleke kuma-quarantine centers yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo.
Ngako kuthiwa abantu laba abahlukale e-South Africa bathe bahlolwe khonale asuka ngalo umuntu elencwadi yokuthi khona uhloliwe kala lutho azibuyele ngapha engxenye esuke ngani engela mkhuhlane azogcina ethatha umkhuhlane kubona wana abantu babevalwe khona phana ku-quarantine khona khona kokwenza ukuthi abantu bagcine sebebaleke benza i-border jumpia kule.
Uthi njalo sebethetha amanyathelo kuvimbela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus esinayi.
Into ekhona lapha kungabuya umuntu ovele esouth ngabele sebekwazi ukuthi laphana kulo mntwana ofikile ovele esouth thina si-encourage umzali umntwana ukuthi thatha umntwana lo uhambe laye ekliniki kumbe yena kahambe ekliniki afike azitholweni ukuthi ngifikile lapha ngivele endaweni enje okwenzela ukuthi bamkhangele kodwa owalayo angathi kafuna ukuya halol siyangenela lathi.
Ngokufanayo eNkalange lakho sebethethe inyathelo leli kujo usobhuku umnumzana Gilbert Peter.
Kati sonke thina siyabasikhangeli sitshele bonke abantu baselayinini lapha ukuthi wonke umuntu olomntwana ose-South Africa ma umntwana ke ebuya lapha kumele ukuthi sikhase muhambise ngaphi esibhedlela abonakale ukuthi kalanto bani bamuthathe bona bamutheste.
Unkosazana Cleopatra Ndlovu ngu-environmental health technician ebuvuma uthi izakhamizi kumele zihlale ziqaphelele ligciwane.
Kanengi simreporta thina sesike zaba leni le contact laye sathintathithana laye uthe ngumuntu akazwani kwazathi kahamba ngowabingelela kokhulu kahamba ngowabingelela komamncane esengenangena indawo yonke so asimekeni shure ukuthi khonkhona nxa befika bona labana abantu abahlangani labantu beze bayevela ngale sesikwazi ukuthi khonkhona bayisimubani.
Abesifazane esiqoqe labo bathi kuza kuba nzima ukuthi babuyisele emuva abantu ababo lapho bethe baphindela bevela phetheya. Unkosikazi Mnyadziwa Sizibo eshanya ugwe ngomunye wabo.
Ngakho ukukhuluma manga ukuthi angabuya ngiyamxosha angabuya ngiyambuya hlala ngasibamba ngiyabo ukuzama ukuthi ahambe kumbeni yena ngangalela ngathi ngiyazama ukuthi hayi lapha kumele ukuthi uqale uye ngaphi uye khona ngani labo kukhulunywa khona.
Kusenjalo isiphala sengwalo se-Edward Ndlovu Memorial Library sasinikeze izakhamizi ezifika phosa amakhulu 3 izayeka ama-mask kanye lemito ogeza izandla ukuze zizivikele kugciwane le-coronavirus. Unkosikazi Vivian Thandekile Moyo wasaphethe isihlalo somqondisi we-Edarton Ndlovu Memorial Library uthi bakhathazekile ngenhlala kahle yezakhamizi ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane leli.
I-Edarton Ndlovu Memorial Trust silenhlelo esizenza emakhaya njengoba sikhona apha namhlanje. Nxa sigijima lapha sigijinyisa i-organization okuthiwa yi-ELMA, yona ise-South Africa. Iyabuza ukuthi kathi njengoba kulo mkhuhlane lowo abantu abezukuhlala phansi, abanye bagule bafe sicine kungasela kuthuthuka esigabeni.
Kombiko okhitshwe ngabogatsha lwezempilakahle sebengamakhulu amahlanu labathuma izikhombisa lasithupha 576 asebetholakale bele gciwane lecorona esabelweni sezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla eliphikisayo elitsha eleMthwakazi Democratic Alliance. Owakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu babugande, ngibingelele kubalaleli bohlelo.
Ungasitshela mnumzana ukuthi ibandla lenu leli lisungulwe nini njalo ngapi?
Ibandla leMthwakazi Democratic Alliance lisungulwe mhlaka 11 June 2019 eSouth Africa, kodwa leli bandla ligoqela abantu abakomthwakazi labanye abakwamanye amazwe, silama structures kwamanye amazwe kubaliselwa oBotswana, oSouth Africa, ngisho laseNgilandi sinawo ama structures la overseas kwamanye amazwe.
Amanye amalunga ebandla lenu amqoka ngobani? Ungasipha amagama abo abalutshwana nje kusukusela kulo ongumlandeli ongumsekeli wakho kusiya kumgcini sihlalo labanye abanjalo?
Amalunga ebandla ethu amqoka, ngingathi upresident nguHloniphani Ncube, uvice president nguIsabeli Dube, ugcini sihlalo nguAndrew Ndlovu, umsekeli wakhe nguFaith Ndlovu, usecretary general nguThulane Sibanda, ukanti umsekeli wakhe nguThandiwe Moyo. Labo bantu abanye bagxile lapha eMzantsi Afrika, abanye bakwaMthwakazi.
Injongo yenu kuyini kahle kahle njengoba igama lebandla lenu lilomthwakazi phakathi, likhangelele umthwakazi wodwa nje kuphela na, kumbe nxa lingangena kukhetho liyabalifuna ukungena kukhetho ilizwe lonke?
Injongo yethu kakhulukazi njengebandla leMthwakazi Democratic Alliance ikuthi sifisa ukuthi silwele inkululeko kamthwakazi. Ngakho kasigxilanga kuZimbabwe yonke jikelele, sikhangelele abantu bakwamthwakazi. Okumqoka sifilwela inkululeko kamthwakazi. Okwesibili silwela ukuthi komthwakazi kube lenqubekela phambili. Siyazi ukuthi leliyalizwe lokhe lathola uzibuse wabantu abamnyama, isizwe sakithi sakwamthwakazi masikhangele ngezenqubekela phambili sisemuva kakhulu. Siqathanisa la kwezinye indawo zelizweni siyabona ukuthi kulobandlululo olukhulu kakhulu. Ngakho thina njengebandla injongo yethu emqoka yikuthi umthwakazi akhululeke, kube lilizwe elizimele lodwa, sibisele ama boundaries ayekhona. Sibuyela emuva ngo-1893 lapho abelungu abeza bazohlasela isigodlo sakwaMthwakazi. Ngiyabonga.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga babugande lani mthwakazi omuhle ngokunginikeza ithuba lokunginikeza indlebe zenu. Inkosi ibusise. Ngiyabonga.
Loke bekungumnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla elisanda sungulwa elemthwakazi Democratic Alliance ebesiqoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Sicubungula eziphathelane nemfundo kanye lenhlelo zale inhlanganiso nalolu daba. Uqala ngokusichasisela ngobunzima ukuthi bafunde ebulenjini i-online learning isikhathi isikolo sivaliwe.
Ufunda ekulenjini ngaba into enhle kakhulukazi nxa iseneliswa nguZulu wonke, kodwa singananzela vele lapha ihlekana elenelisayo ukuthi lithole leyo mali idatha yadwe kwezindawo vele singakhangela kulezigaba eZimbabwe ukuthi khona esikhulume esingathi connectivity network ayikho. So ukuthi sikhulume ngokuthi sizabanika idatha kumbe sibayenzelani akweneliseki. Imaterial amabhuku okubala vele esikole vele short. Onganxa izikolo ziyavulwa yinto okumele silungiselele ngoba ngeCovid, under COVID-19 angeke ushiye amabhuku. Yizinto okumele zilungiselele. Kodwa khona ukuthi singathi umntwana lomntwana sizamnika ibhuku ngekhaya ubala lobani engapi. Ngoba abantwana bethu abesikolo abanye bahlala labantu abasekhulile kakhulu kumevelela embulini akulo onenesouth abe lithuba lelo ngenxa yokuthi singakhangela even kathi kobulawayo. Abazali bachitha isikhathi esiningi besemanzini badinga amanzi bazama ukudinga okokuziphilisa. Ngubani ozaba lethuba njalo nalo sithi nxa elethuba ule capacity nofunda umntwana into yini. So uqhathele ukuthi asize asihlale asinanzele ukuthi siyaqoqa ama resources yemali njengesizwe seZimbabwe education sector sibe le mali eneleyo sibe lendleko ezeneleyo sesesonto kwena abantu bethu nxa besikole labo teacher labo bavikelekile ingqondo zabo zihlalisekile. Okunye uma esikunanzele ukuthi khona vele athi abantu bethu basezindlini babulawa zindlala. So nxa izikolo ziyavula sifuna ezikolo kube le feeding system ngoba vele abantwana ngathi sibalala ngezindlala ezindlini into siyaziyo leyo ama statistics esilawo. So i-feeding nxa ngokuthi izikolo azivulwa ngasikhangela ukuthi uhulumende abone ukuthi abantwana ezindlini kathi social welfare kumele bifidela abantwana ngoba vele uteacher uzabe efundisa abantwana abalambileyo la uteacher la elambile ngoba isimo seZimbabwe siyazibonela sonke nikasimanga kahle. Ama singakhala amalungelo abantwana aleziqu ezintathu, children's right to survival, and then we develop them and then they participate and we protect them. So okuqala ukuthi kabaqale baphephe laba bantwana. Bebaphepha njani? Kabanika ukudla bengkhaya, bathole bayamukele kwezempila kahle bengkhaya, baphephe ucuci kwane le-COVID. Then bayaphepha sesizakhangela ukuthi i-development sibathuthukisa ngezemfundo lezi.
Ngombono wenu abantwana abaningi bayenelisa yini indleko zesikolo ngesikhathi lesi se-COVID-19? Abanye abazali bengelanzuzo.
Sithanda ukuthi thina njengabazali akula mali ezaphuma ebantwaneni kumbe ebazalini. Kumele imali nxa bevula isikolo endleko yama-textbook akula user fees abazayithola ngoba isimo se-COVID vele sihliza kumisa khona lokhu asilawo leyo mali. I-Education Amendment Act ya 2020 iyatsho obala ukuthi state funded basic education, it means ECD to form 4 yikho sikufunayo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.